Ngombono wami ngibona nganithi kumbe ngithi kungenela kwe-Russia e-Ukraine so kungene kwenye ifezi entsha kakhulu ngoba ungabona usiya empini ugeyina i-territory and then usiyiluza leyo territory kusuka kube nzima ukuthi uyi-regaine futhi njalo le morali yamasotsha akho ayiseyiwo. Angiboni ukuthi iRussia izaqhubeka izama ukuthatha ama-territory lawa akhulunywayo kumbe ukuthi ngesilungu kulalokho kuthiwa boots on the ground. Angiboni bebuyela kulawa ma-territory asethethwe. Ngibona ngombono wami sebezama ukuthi bebhombela kweli khatshana. Ngibona ngikho i-strategy asebezayisebenzisa kodwa kuyatshengisela ukuthi impi leyo ivele yona ayisekho popular kangako khona eRussia. Khonoku ukuthi iRussia ibiluse ama-territory umabutho ayi-Ukraine angaqinanga kakhulu asapota kwesikhathi langabantu nje abavolontiyayo avela kwamanye amazwe. Kuyakhanya ukuthi hhayi yaphela iRussia liyehluleka kulokhu ade lizama ukukwenza. So ngombono wami hhayi kangiboni bezama ukuphenduka bethatha ama-territory la sebalozile kumbe bezama ukuphusha kwezinye indawo ukuthi bethole ama-territory. Ngibona ngani ingxenye ifezi yempi leyo mpi ivenjini leyo isiyatshintsha sebazama ukuthi bebomba kweli khatshana.
Ubona ngani abantu bakwele Russia bengagcina bemhlamukela yini umongameli wabo uPutin ngenxa yendaba le?
Impi leyi ayisekho popular even lakho eRussia. I think abantu abaningi beRussia sebebona ukuthi kwaba liphutha ukuthi uPutin ayengena kwele Ukraine ngoba kwi-expose kakhulu amandla kumbe ngithi amandla angekhoyo kwele Russia. So I think isikhathi nxa sibheka kukhanya sebebaningi abantu eRussia asebephuma bekhuluma bekhonona ngokungayenzi kuhle webutho e-Ukraine njalo abaningi sebedawutha khona ukuthi avele kuyini wawuvele kulandwa khona e-Ukraine. So umbono wami ngibona ngani bakhona abantu asebezaqala ukuthi bethene against uPutin ngoba ukhanya hhayi impi yakhona isithathe isikhathi eside. Bona abantu kaba yinto yabengena bephume eqede masinyane kodwa ngibona ngani hhayi siyimpi leyana engasekho engasakhwabithwa ngabantu baseRussia. So hhayi ngombono wami ngibona ngani sizabona abantu abaningi bephuma bekhonona njalo bethena against uPutin.